into edanisayo kakhulu uthi ungazi kufe umuntu ngenxa yendaba zombusazwe. Kuyadingakala sivile ukuthi ube le-investigation. I-ZAC kumele idingisise ukubana yiphi political party yenze ukuganga khona lokho behle banokuma-by-elections. So i-ZAC lomlando khonapho le-Zimbabwe Human Rights Commission ilomlando njalo yokuthi idingisise ukubana uhambe njani. Xa besehluleka bona kusukuzadingakala ama-international institutions ukuthi angenele ngoba kwesisicala ukuba nzima ukubana nxa imbuzi zihlaselwa elikhanka ukubana kubizwe elikhanka ukubana lidingisise ukuthi ubani ohlasela imbuzi. So kuyabe kuqakathekile ukuthi xa kusehlula locally kungenele sibili ama-international institutions ukuthi adingisise ukubana kuze kufe umuntu kuhambe njani. Njalo ngibona okwenzekileyo khona lokhu, which political party is it, the ruling party is it, state resources and so forth, kube le proper investigation.
Abebandla likaChamisa bathi ngabasekeli bezanu-PF abenze lolu dlakela, kanti abezanu-PF bayakulandula lokhu. Kungenzeka yini kube ngabamanye amabandla nje angayisiyo zanu-PF?
Ayikwenzile kudingakala i-investigation ukuthi icubungule ukubana uhambe njani ukuze kusho umuntu. Kuyadingakala sibili ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo nxa kungana kube le mpumelo ekhanyayo. Kudingisise sibili even at SADC level or AU level ukubana uhambe njani. Because neqiniso these days phela kulamafoni, kulamakhamera. Leqiniso ukubana ukhona othethe i-video. Kukhona ubufakazi ukubana ngubani okwenzileyo khona lokho. But okuqakathekileyo i-investigation yokucubungula i-Zimbabwe Human Rights Commission kumbe imihlanganiso engaphandle kwelizwe ekhangele ezamalungelo loluntu.
Iphephandaba le-The Standard Inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu-PF uBabu Chiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempelasonto ukuthi uChamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo. Ayisiko kutshotshozela uDlakela yini esesilubona lolu lokho?
Ya, hayi amazwi anjalo sibila jojozela uDlakela. Xa sikhangela lesisekelo sombuso constitution asivumeli khona lokho uba nabantu bejojozele uDlakela. So yinto sibili eqamula isisekelo sombuso selizwe, into engavunyelwa umthetho, into ejojozela kubana abantu belwe ugcina kusiba loDlame. UDlame lwaseRwanda lakubo Burundi lwaqalisa njengakombusazwe bejojozela abasekeli babo ubana belwisane. So ukujojozela kunje sibili kumele kube lokujeziswa emthethweni